Engiyakutsho kakhulu kubalaleli nakwempilaneni ukuthi isikhala ngesilungu kuyilokho okuthiwa yi-political thing. Ngoba phela nxa umuntu eseyiziwa lokho okwenziwa ngesikhala kuyukuthi icala langikhona liphathelane nobudlwamudlwamu obenzakele kusenzakala ezimpolitiki kwaze kwafa abantu kwalimala abantu. Kodwa yena engayisuye engiye owabulalayo engayisiye njalo owayephathekile kulolo dlame lokuthi kulimala abantu kulimala izimota kube kuthiwa ngenxa yokuthi ungumkhokheli ebandleni lona kwelinye lamabandla ayiwo aba udlamudlwamu. Lokho ngesilungu kuthiwa-ke yi-political prisoner ngoba isigwebo sangikhona kasicaci njalo lento ayibotshelwayo ayinyithelwa ibheyili kayicaci. Kutho ukuthi labo abalamandla ezempolitiki bafambe isikhala ngamandla bethembe amandla abo lawo awezempolitiki. Ngoba phela namakhophi siyakwazi ukuthi amakhophi akithi aseyilokho esiyukuthi kithi thina kuthiwa yi-judiciary capture. La sikhuluma nge-judiciary capture sitho ukuthi labo abasebenza kumbe omantshi namajajizi kabasela nkululeko yokuthi benze okuqondileyo okusemthethweni. Kodwa sebesenza besesaba labo abalamandla amakhulu angezempolitiki abayibo abagcina besenza ukuthi isikhala angaze anika ibheyili nabanye bantu. So ngaleyo ndlela-ke kuthobala ukuthi-ke okwenzakalayo akusekho emthethweni kodwa sekusenze ezempolitiki.
Kodwa abezepolitiki okhuluma ngabo abezanu-PF bayakulandula ukuthi bayangenela kundaba zokuqhutshwa komthetho kanti layo imithethondaba ithi isebenza izimele.
Kuyashiyana into ekhulunywa ngumuntu lento eyenziwa ngumuntu. Kuyashiyana isenzo lento ekhulunywayo. So ngaleso sizathu-ke bazakhuluma bezivikela. Kodwa okusobala emehlweni abantu bonke yikuthi kati kungani inkundla eyomthethwandaba ingakuboni ukuthi lo umuntu one okwakuqala la nxa engaphiwa ibheyili kangeke abaleka vela yi-member of parliament. Okwesibili la nxa engaphiwa ibheyili ngala sizathu sokubaleka ngoba icala lakhe lincane ngabulalanga muntu. Okwesithathu la nxa engaphiwa ibheyili uzalandela lokho ngoba kasikho kwakuqala ukubotshwa ebotshelwa ezempolitiki. So khona lokho kodwa kuyakutshengisa ukuthi okwenza ukuthi bangasamniki leyo bheyili kutho ukuthi akusakhanyelwa lokho. Kuyatshengisa-ke ukuthi-ke i-judiciary-ke ekuthiwa i-judiciary capture ikhona ngoba kakulasizathu sokuthi bamnike ibheyili ngoba ngokusemthethweni kuyatshengisa ukuthi kona yena isikhala ngesikhiwa kuthiwa i-candidate for bail.